Inengi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla njalo lomnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstat, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekaNhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isilo esingabantu besibetha kwe-experience kudala sisasebenzisa imali yamaqini. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yabuziro sagcina sesibhedlela sesisebenzisa ngokunobhiyela zitsheki khona amatabela zitsheki obaaziningi. So as long as i-politics yelizwe ingahambani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyaqhubeka iyinkinga, ilokhu i-stress, i-value sikansikayo ukuthi imali yethu ibe-stable, ibe yimali ele-value, ikuthi kulungiswe iindaba zombangazo. So akusoze kudintshe lokho nje okuyabe kusenziwa yokuthi kuyabe silokhu sisebenzisa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka isikhala phana uyamenda kuvuleka phana, but inkinga yokuthi izigamba zakhona zisuka zifuleke zibe ziningi kakhulu. Imali lokhu ihlela ngenxa yemisindo ekhona. Isikhala ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe usiyathenga izinto uzidintshanjani imali, abantu abayifuni ngoba ekugcineni ayithengi lutho, igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu, ongusomabhizimusi, uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Aqala kuthiwa yi-bond note liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa, ebuseni ungathi uyatshintsha i-rate yalo liqhathanisa lerandi leyo yesidola, uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo. Liwa nsuku zonke. Ubusukhangela-ke le mpahla ezitolo lapho abathengisa khona-ke ngalo-ke idola leli okuthiwa ibhondi, uzathela ukuthi intengo itshintsha malanga wonke, mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha ama-taxi, kodwa-ke ezitolo ezingane abantwana abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenza-ke ukuthi babize intengo yabo-ke ngeyedola. Ubusu sitsho ni ukuthi hayi yesidola ngelayo, bese bekhakhuletha-ke bekhangela-ke i-rate yalelo langa-ke yiyo i-price yabaza kuchaja yona. Abasachaji-ke ngayizimdola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngiyangena nje ezitolo ngidinga-ke i-charger yefoni, indawo zonke bebenzela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hayi nxa ungelayo singakubizela 400 or 500 ngebhondi, okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Ndlahlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla edola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni, ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollar ngoba ikheshi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngikho kheshi yahlulekwa nxa sisiya ema-hotel tayiwoda, abanye bayala. So kulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikheshi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS emafonini leyi bayayiyala abanikazi bezitolo, bayala ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezikotokotweni abasayithathi imali naleyi, sibeyiyala ezitolo. So sokulobu nzima abantu abathengisayo kakhulu, ukuthi even kuthenga amatamatisi phandle laphana sokulobuzisonodinga ama-coins kumbe amarandi ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi lebhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu omele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency, amarandi kumbe amapula, ukwenza ukuthi ana siyathenga impahla phandle kwezinxa umuntu owodaka. sokuzokuba kunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali into ebezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikhekhe khona ngabanayo, so sokulobunzima ngapho umuntu engazathi ngamukeli ikhokhethi yakhona leyisenjani ingamukeleki. Kulala wonke umuntu kathesi phose sethengisa, ngokunjalo-ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho, amafemu seyavalwa. Abantu bephila ngokuya woda impahla ubathengisa.
Ngakwelinye icele, uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe, okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco, kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba uhulumende ulemizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe.